kuhle ukuthi babe namacala abanandelelayo ukuthi asetshenziswe, kodwa okuhle kakhulu yikuba abantu bachutshiswe bavalelwe esitokisini. Ukukhuluma ngabo abantu bengekho esitokisini kakuncedi lutho, akuncedi lutho ukuthi kuqhunywa ngabantu imali zangikhona zingakabuyiselwa lapho ezifanele zibe khona. Ngakho-ke kakwenelanga ukuthi batsale abantu abangamakhulu ayisithupha abalandela amacala abangabe bephathekile kiwo, okuyabe kwanele ukuthi baye esitokisini labo bantu. Kwakhathesa kukabi nalutho.
Lolu gatsha luthi luphatheke kabi ngokwehluleka kwehofisi kamchuchisi ukuchuchisa amacala alobufakazi izephu lamthetho zibotshwe zivalelwe.
Ye, kungenzeka ukuthi baqinisile kukhona lokho, yingakho abaningi babethe bona vele kumele kube lamapholisi amatsha awokulwisa inkohlakalo, kube lezinkantolo ezintsha zokulwisa inkohlakalo, kanti njalo kube labachuchisi abatsha bokulwisa inkohlakalo. Nxa ungasakwenzanga khona lokho kusho ukuthi ukuzasebenza ngento endala. Siyakwazi ukuthi abachuchisi bakithi abaphezulu kabathembakalanga, amapholisi aphezulu kabathembakalanga, kube sokusiba nzima ukuthi ungadlulisa amacala enkohlakalo endaweni enjengayona le. Kungenzeka njalo labo bayakhuluma nje kuphela, mhlawumbe balandelela amacala abantu abanye abathile abangabe belecala lezopolitiki bathi bekuletha kuyo ukuthi inkohlakalo. Kodwa asikwazi ukuthi kume kanjani. Okudingakalayo ukuthi kumiswe into ezasebenzela abantu beZimbabwe, kwenze ugatsha olutsha lokulandelela lokushutshisa amacala enkohlakalo.
Ngokwethula limbiko i-Anti-Corruption Commission ingaba izama ukuxwayisa izephu lamthetho ezikuhulumende yini, kumbe izama ukutshengisa abantu lapha ukuthi kukhona ekwenzayo ngenkohlakalo?
Ye, ngicabanga ukuthi okukhulu bazama ukuveza ukuthi kukhona abakwenzayo njengogatsha olulwisa inkohlakalo. Angikwazi ukuthi uZulu uzayithenga yini leyo, uzayamukela yini into yokuthi kuthiwe kunabantu abasalandelelwa ukuthi bangaba namacala. UZulu into ayifuna ukuyizwa yikuthi nangiyani ubani obotshiwe sejuthisiwe sengenile esitokisini 50 years, 100 years, imali ayeyitshontshile siyithethwe, sisakhe izikolo nezibhedlela nemigwaqo, hhayi nje ukukhuluma ngabo bantu. Kanti-ke futhi ukukhuluma usazisa labo abasezihlabeni phezulu, kungaba kuhle lakho xa ngabe beza kubona usebenza ngakusasa ukuthi hayi ungeba uyabotshwa, ungeba uyangena esitokisini, uhambe amakhiwa aphosele khatshana. Kodwa kakhathesa ngibona ukuthi khona umuntu osalwesabayo ugatsha lokulwisa inkohlakalo, ngoba kakukabi lo muntu loyedwa osejishiswe ngaphansi kwalo owaya esitokisini.
UMongameli Mnangagwa laye kunsukwana ezedluleyo uke wachothoza ihofisi kamchuchisi esithi iyehluleka ukuwaphatha kuhle amacala enkohlakalo. Uthe amacala alobufakazi izephu lamthetho ziyabotshwa nje ubone sezikhululiwe umuntu engagwetshwanga. Uthini ngalokho?
Ngumngani wakhe yena lwani ophethe ugatsha lwabashushisi, ungakhohlwa ukuthi ngendlela okungakhona kwakungafanelanga ukuthi kungene yena. Kwakukhona abantu abahlakaniphile abazomthetho kakhulu okwedlula yena, kodwa kwamangalisa ilizwe sekuphunywa laye sekuthiwa nguyo ophatha i-NPA, kodwa khona ehlulekile ukuthi abe nguyo ongunumber one kulaba ababekhangelele ukuthi bangaba yibo abaphatha ugatsha lwabashushisi. Ngakho-ke nxa uthethe umngani wamfaka phezulu lapho angafanelanga khona, futhi nxa esesehluleka usumangala lawo engathi yinto kathi ungayazi. Ngokubona kwami vele kabafuni abachuchisi abazalandelela amacala wonke.